akula ngqondo ngoba anti bana bakhona khathi singa sebekhetsha i-headquarters ye-Hamas. Impi yakhona bayayisebecabana le bantu nxa sebephumelele ukuchitha i-Hamas. So I saw impi yempi yimpi eyomnotho welizwe ukuthi babe le ndlela yokuthi bedlule besiya kumediterranean. So lapho okhona abanye abantu ngoba kathi sivele sikhangela ukubhili njeya kwe-filidia kwegaza amkhola ukuthi saba le resistance
Ipho lapha kungaphathisa njani ukuthi kumiswe konke lo?
Into ekhona lapha ukuthi i-America yiyona elamandla okuthi impilana iphele ngoba nxa abantu be-Israel umongameli we-Israel ubenaeleminikaaethi yena injongo yakhe ama-objectives akhe sebasukile uku-neutralize i-Hamas i-America ifanele ukuthi yona njengoba siqedile impi lama-neutralize e-Hamas oza kwenzeka kathesi ubulala abantu abangela ojuli ongelacala njengokubona kwami mbona ngathi i-America ujoe Biden uyakwanisa ukuthi aphikhe ifoni athathe ucingo wathi uNetanyahu athi impi siphelile akhiphe i-objectives bisela abafana bakhwethela kizo.
Ngokubhidliza osekwenziwe lokhu Ngwenya, ubona sengathi phambili akusoze kube lo dubo na?
Ya, yikho phela bese ama-analysts avele athona impi yakhona kayela ngqondo yokubhidliza ama-buildings kumbe izakhiwo zeGaza ngoba nxa usilwa lamalecaja ulwa labantu abangenaregular army. So njengokubona kwami mina ngikhangele nje ngivelela ngapha ezansi ngibona ngathi mina sokulamasotsha amaningi azavolontiya ukuthi bangibangene ku-Hamas ngapha i-Israel iyadiliza iziyakhiwa zezi yeGaza kodwa ngapha abantu balobuhlungu ngibona ngathi sebezimisele ukuthi baza joyina i-Hamas abantwana abazali bakhona labantwa babo labazukulu bezinzukulwane i-Israel iqale impi abangasuzi bayiqede loo bedilile izakhiwa zeGaza City kodwa sebehlanyele amasotha amaningi e-Hamas.